kuyadanisa kakhulu ukuthi abantu baswele into abangayikhuluma bese bekhuluma amanga bezama ukungcolisa ibandla lezanu PF. Athi uhlelo lwemanikalendi lelana lo abantu abayihlele ingozi leyo. Ayisonto esingayipoliticize sikhulume ngayo nje abantu bayenza ingoma bejayive ngakho bese besenza khona kube belipolitical agenda yabo ethile abalayo abayigijimisayo. Abantu balimele, abantu bafele, abantu ngabakahulumende. Uhulumende wezanu PF. Uhulumende athi party zanu PF. Uhulumende ikuza bona uhlelo lwakho nalikhokhelwa na uminister we local government uJulai Mole. Into kahulumende shonto yeparty leya. Njalo ile ukuthi iparty ingena ngapi ke kathi singatsho kunje. Angikwazi konke lokho kuvelelanga. Kanti khona kuya kube ngubani lo ongayisegcina sesehlulekanisa abantu ngokuthi abesinobehlelwe ludubolo nje. Kuthi lo ngwezanu PF isikhathi leso sivela ngapi sokuba lomnakano omubi kangaka abantu abafikelwa umoya ongayisiki ukuthi bahambe bekhuluma izinto ezingayisizo. Akukho lokho ntungameli, akukho indlela zabantu abafisa ukuthi kuhlale kukhulunywa ububi kuphela nezanu PF kuphela. Abengasabi bebone nje into eyodwa enhle eyenziweyo. Kodwa ngokunjalo khathesi umsebenzi lo ngokahulumende ngicela bakuzwisise laba abantu ngabeleuhambele esikolo bakuhambele esikolo bakuzwisise ukuthi bayehlukanise umsebenzi kahulumende umsebenzi wephathi. Yiko abanye begijima khonale besiyayenza ezinye izinto ezingakhaniyo bezama ukuthi beqhuba uhlelo lwe-MDC Alliance. Ayisikho konokho, yimsebenzi kahulumende kuphela lo.
Kodwa into eyaziwayo esegcekeni baba uGawule ukuthi abasekeli benu nxa besiyathatha ukudla lokhu eManikaland bahamba begqoke impahla zebandla. Kungani besenza lokho?
Ngokuhamba kwezikhathi abantu befundiswa kuhle ukuthi hayi kungabi izikhathi zonke lapho ehamba ligqoke khona lokho lizehlukanisa lokho. Hathi kwala khona apho abantu bayethi ye abantu kudla kuthiwa kunika uzanu PF yedwa. Hayi ntungameli, ngamanga lawo akusekho lokho. Uhulumende eyinsaleka babumnankakwa akukho njalo asikufuni khonoko okuyinto. Okuyinto lokunqaka okwaba khona ngesikhathi sendlulayo khathesi kuhulumende lo, uhulumende wabantu asikufuni njalo akusoze kufunakale khonokho. Kodwa ukuthi umuntu kuhambe egqokeni okwakathesi, hayi lokho kungathiyana nje ngoba abantu bathi bayazigqokele. Abanye bahambe emhlanganeni ohlanganisa umuntu wonke, umuntu ezihambele ezigqokele iregalia yakhe yephathi yakhe. Alokhwana kungaba yinye indlela kodwa kuyalo kungaqondanga nje ukuthi abantu entweni ezinjengazenezo bapho ngugqoka nje iregalia yebuthane nentengalala kumbe kukhona ukudla lento ezinjengazenezo.